Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kuthulwa nguhulumende othi kasuze qhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permits. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Siphongulube olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sadinga ukuthi sizwisise yonke information before sithatha sazi ukuthi senzani. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply wona la ma-permit akhona azasi sizaphiwa kumbe sizaphiwa azabalula sikwazi kumbe sizangena kuwona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi basesele-confusion abakabe leqiniso lakhona singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakalani.
Ungulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ngama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha Nkosazana Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi yiyo engakhona ukuthi ngiyene ma kusathathe i-business permit angeke ngize ngiyifune 5 million ngizoyithatha phi 5 million ngizasihambela ekhaya elimi imbida kuyabe sokungasela ngenye indlela ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sokuthi manje in those 2 months kumele ngiqale ukuhambisa izinto zami kancane kancane at least ngifake lokuluthwana ngikwazi ukuthi ngingezihambela ekhaya. But unless and until kube lenye i-permit engizakwazi ukuthi ngiyi-aplayele imvumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa awusay. But ma ngingakhona ngike ngifuni waka wabona ukuthi uma usendaweni yomuntu umuntu angimaye kutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni unikeza ama-terms and conditions lawa malilandele lokho okuthiwe umnikazi wendawo kahlekahlena bengakazi usisa ukuthi amaphemithi ayiwo asekhichiwe ukuthiwa simele siwayenze I remember la sikhula vele omama bebe lamavisa beyenza amavisa ukuze e-South Africa ma ivumele ukuthi yibe le visa yokuthi enikeza ukuthi after 6 months iya-expire ye-people pay form sizohamba ekhaya siyewa-aplaya amavisa lawona ma kukuthi bethi si-aplaya si-aplaya ekhaya or si-aplaya la. But mina obaza kubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe Community in South Africa uthi baningi abazakwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakhwalifayi yikho sithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayi lokho sikutshaya indiva engena njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeParliament lokho ofuna amendment yeParliament kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyavumela kuyabe sekufuna iParliament into efuna iParliament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemithetho eParliament sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe lama ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.